Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-29 Mpandula 2023 ngo-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye.
Kulabantu abanjengabo Sikhala, uJob Sikhala olokhe ethonisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapholisa athi sokubuthwe abachayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abachayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. Umnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uminge lokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyandlodlobala elizweni, njalo ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethulela umbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa, kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa mahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyo ephetheyo, kayitshintshanga lokho iyo eyangena mhla ka-18 April 1980. Ngakho ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona, asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF. Kungabe sekuhluke ukuthi usekuphume uMgabe kwangena uMnangagwa, kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU PF lokhu isesihlalweni ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba nomehluko kube lokuhlonjwa komthetho lamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu umnangagwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU PF balandela inhlelo zeZANU PF yiyo indlela yayo iZANU PF yona le
kodwa abeZANU PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo kanti la yumongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi eZimbabwe
Gasilo qiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe ungananzelela abantu abanengi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengabo Sikhalo Job Sikhala olokhe thonisiswe njalo kungapheli olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje ungakhangela ukuthi abantu bavinjwa njelwa njani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni ungakhangela indlela ukhetho olubanjwe ngakhona ungakhangela nje izinto ezinengi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani abamacembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo kuya kuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lelungoludala lona liyana kungabe kujintshe izicathulo kodwa umnikazi lokhe munye lokhe kucatshwanga ngendlela efanayo lokhe kusenziwa izinto ngendlela efanayo
iAmnesty International ithi kumele iSadagle African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza
Yebo kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu kodwa lo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe abantu beZimbabwe kabayeka ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo kakho umuntu ozavela kwenye indawo ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe ubona kumele kube yibo abathi asifuna ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu sifuna ukuhlonitshwa amalungelo ethu bakwenze kucace bakusukumele khona lokho uzabona ilizwe liqonda kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhono ozayo khono ozavela kuSADC ukhono ozavela kuUnited Nations ukhono ozavela kuAfrican Union kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokho kuze kube nina nini
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Eloba inkundleni yokuxhumana eX amapolisa athi iningi lababotshiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204 ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761 Gesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa
Siyayibonga iprogram le eTwayona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama public service vehicle lapho abahamba bengala amaphepha akwanileyo emgwaqweni. Kanye bekhangela laba singathi thina ngabo windi. Kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambelana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuntu okuyephulwa izimoto eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapha abayenza khona ama roadblocks abo isicelo sethu ukuthi babe lalo athingathi ngama safety measures okufana lokuthi bafake i sign police ahead bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle hathi ukuthi kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo kupendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani becine besebenzisa amatshe noma ukuthi ama tire lokhu esithi thina kakuhambelani le safety health environment leyo siyakwazi ukuthi la isithole ku police charter siphezulu khona lapha sibona ukuthi silama bus amaningi lawo angala number number plate amanye angkhona angabhadeli noma lomthelo lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo 2019 kuze kube namhlanje nqa ngikhuluma lamabhasi la ngikhuluma ngamabhasi a undertake of Zupco ngokunjalo siyacela ukuthi uminister we transport lo minister of home affairs babone ukuthi abanikazi bamabhasi alabo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la nqa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini umuntu baphuze ukufika ezindlini zabo kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu nqa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha ayeneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo njengoba nqa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethwala ama trips amaningi kulabo esingathi thina babochiwe betholakale ukuthi base sedini elingasilo lomthetho siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube nama meter tax nama 9 meter tax njalo siyacela ukuthi uminister of transport yozona lezi imoto ezingeze emshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe zo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi nqa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho kodwa ngenxa lokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephola umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala ukuthi zime baphakathi kwalo ke lolu hlelo ke amapolisa kulolu hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo mboni ngani hachi asohlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi luhlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi kodwa ke mboni ukuthi luhlelo luqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto zihambe ngendlela eqondileyo njalo lezi funa ukuthola abantu kube izimoto ke ezilobisileyo zabhalisa kusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi zibhadale
khona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthi wayibabotshwayo kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imoto zona lezi
yebo kambe loluhlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zinalezi ezemshikashika kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe umnotho welizwe uphansi uwile akulamsebenzi akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezimuli zabo bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarent abahlala khona bathengele izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise yikho kasinike sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini kubangelwa ngumumo welizwe umumo welizwe kakumanga kuhle kwezomnotho akulamisebenzi akulamali akula njalo ezombusazo eziqondileyo
abantu ke abaphathekanga kohle lizweni yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lomthetho kulandela umthetho elizweni kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nalendlela benza ngayo kungabi lomthetho ke ludubo lukhona elizweni lokuhlupheka okunenge okukhulu kakhulu
lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansila wakobulawayo njalo ngumchayeli obekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Bernardus Swartboy uthi umbanyano weSADC uyekelela eleZimbabwe liqhubeka licilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolukhetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lilemilayezo edlula imizuzu efika phose amachumi amabili ekaMandu ecela ucansi kumagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela umagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke kobulawayo. Manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Edinjani njengabasazi bestudio 7 labalaleli bestudio 7. Ya eshini lokudabuka okukhulu kakhulu ngalowo baba lo othilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuyaphambili kuphi. Ngoba ilizwe balibulala since baqala ukuthi bulala beqala ukubusa ngoba kulanto edevelopayo abayiyenzayo kodwa. Just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imigwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBed Bridge lapho siyabamba iBlawayo. Umgwaqo ugubhekile. Amakhampani abalekile amaningi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke lo. Lama ukukhuluma elizweni wabukulu ukuthi kuyeZimbabwe vele abantu sebekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo umuntu ongenancedo. Babhizi manje bafaka nezikhundleni akula nto abayenza bafuna ukutshontsha bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli libona ukubona. Kuhambe ngo-follow through road usuke eBlawayo siyeluqala ukubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani. Angazi ukuthi ibona ilizwe abathi balilakha lini. Hayi la abantu bazihluphekisa shem. And sazohlupheka abantu bakithi sazohlupheka okunye. Ladies uyibona abantu mabesuke eBed Bridge besiya kobulawayo sokuyamele bathenga isikepe ngoba kugubhekile lapho maphotholo akulungiswa lutho usethi baprotect into zabo lezo abazijontshileyo kwamanje baphume kahle bavuma ukuthi badliwe bengajontsha amavoti. Umthetho siyawazi sikuukuthi abantu mabengekho kuphalamente lapho abafundanga siyakwazi yonke into eyenzakalayo siyayibona asikuthi siziphukuphuku.
Ma-studio 7 ngabe livuka njani ma-councillors akobulawayo. UDavid Coulthard is a senior member who deserves ukuba mayor wakobulawayo. Angazi ukuthi lo munye othutsha ngokuthi bakhethelwa vele ubaba. Nxa umuntu engubaba ekhaya uyatshaya umthetho. So uchamisa uyafaka iwedi from iHarare kunanani. Mina liye mungele ngapha kobulawayo. Ngibeselikhethana. Ukhethiwe lo munye. Akazange kuthiwe dictatorship. Hayi ukhethiwe. Ama-councillors wavotelwa bafakwa ama-objections azange kube lomunye ofake i-objection dalo umsekeli wakhe kwaba same story futhi singabile ingqondo yokuhwaba yokuhwaba i-5 years iyaphela sizokhetha omunye futhi umeya.
Umlayezo lo wawuhambiswe indawo zonke eziyadingene neZimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7 sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngokwethu sonke abasemazweni nalawo aseyakhelane neZimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda babe sethole amaphepha okuvumela ukuthi bayenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangahluphi abafuna ugwalo lokuthi ama-embassy avabe the whole world la kune-embassy yezimbabwe khona asizameni sibili ukuthi sibe siyobambisana bavale ama-embassy angasebenzi kwenzela ukuthi mnangagwa ne-au ne-statiki ne-eu zonke nabo-commonwealth zizobona ukuthi si-serious
linjani bantu kustudio 7 hey awone indaba le yezitawana leyayi indaba le lamahambisani la kahle le kutona utawana tola omama bethandana wodwa amadoda arayithandana wodwa ayinto yakhona la vele ayiyenzela usisilwane umali sile nje ngizwe efake i-odiyo laye esithi awusize file ngazofile omunye umama sibini aye into yakhona vele ayikho rayit
ye ngabe livuka njani basakazi bethu abahla be-studio 7 ye igama ngumprovide 7 ngikhona lapha ePitori eGauteng
laphana nanguba kudube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma
ngendaba yeguground iguground ila manje abantu basasele inhliziyo ezibuhlungu so yena engathi kwakuyimpi ayisilwa nePF sap no laphana uyaphazama laphana uba kudube akazama ukuthi ilungise lento le engakhuluma into engasiyiyo unumzana witness Dube
mbalekeli isikadi kengedlulise lokho bantu kengedlulise lokho siyabonga sihlobo sami siyabonga sihlobo sami basakaza abahle labalaleli lonke bengile sicelo mina nje sibona ukuthi umdala wena into zithi ungukhumalo wena lowo ogugele egoli ngokuswela ingqondo ngani uyayekeli ube kwethukuthamisa ngani uyayigada indaba engabuya ngazocontest yena aba ngupresident phela sibona ukuthi umqondo wakho ungaphi kuloku kwethukuthamisa ethukuthamisa emini uyi-3PC ebusuku uyizanu kuthuka ukudelela udelela thina kade yelithamisa wagugele egoli ngokuswela ingqondo lakatest loku efuna ube wona izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ubathunebeza abantu wakhe ngobani siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wenu lokuthiwa ngukhumala uzithi ungumdala umdala akula mntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezi zibolile ingqondo yezazama ukuzenzela ube kwethukana lo chamisa indaba engabuye ezokhontesta yena akula mntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezi siyabona
cha ngitshelwa njani banani besitio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo uyazi amadoda ezanu p f nabafazi bakhona uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe edliswe ngumfazi ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho kushiwo ngumfazi iyakumamela umfazi ngathi akube nje kuyakumamela kuyafana nje exactly nomnangagwa umnangagwa uzenzela umathanda nje uyazikhethela uzingenela ngale aziphumele ngale angazi noma umnangagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor angazi ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye surrounding him ukuthi vele uzikhethela ifemily yakhe nje ukuthi ifemily yakhe akube yiyo emsupporta ifemily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo kodwa kube kukhona amadoda abanjengabogawule labo ifi ngabe kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo ngabe ngithi hayi badlisiwe labo umnankagwa wabadlisa ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnankagwa lapho kutsho ukuthi kukhona umnankagwa obachuphela khona ngozipho ebafakele ekudleni ngoba the way umnankagwa abamsaba ngakhona abangakwazi ukumchallenja ngakhona akusimadoda la ngamadoda ngama-bluegwage yabo gawule labo bochuma labo bonke labo boletuzana hhayi ngamadoda ngama-bluegwage ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo ngumnankagwa bengakwazi kona ukuzilwela bengakwazi ukuzikhulumela abakwazi phela ukumchallenja umnankagwa angazi ukuthi mpela ama-advisors kahle nawo athini ma kuyukuthi azobona umnankagwa uphuma angena azidiliyele nje phezu kwaba futhi akababoni akaboni ukuthi ubona ngathi izanu ngeyakhe i-one nezibhabhe ikhampani yakhe
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp akunombolo ezithi +12024650318 siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imilayezo emfitshane engedluli i-2 minutes udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana lomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usuleminyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Laloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane owejayele ukuhlasela abampofu, abangela kudla okwakha umzimba, lalabo abangafinyeleli okwelatshwa. Emhlanganweni obukhangela umkhuhlane wofuba lwe-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela lokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini, i-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB, ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe athiyeneyo ukulisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisishiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa ilomkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan, le-Burma. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekisa i-USAID kunhlelo zokulisana lomkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins, yasungula uhlelo lokucwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wofuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lapho yakhona ungikhumbule, remember me, ingoma kaLucky Dube sigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uhamba qathu ngonyawo lukaMui uMnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo 7:30 sokuzonke ntambama.